Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngali chona njani zolukandaba mthwakazo omuhle kumagumbi amane womhlaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhla ka 29 zibandlela 2019 ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje. Amagqwetha afole lamhlanje etshengisela isola kwephulwa kwamalungelo oluntu elizweni nguhulumende. Ibandla le-MDC lithi ukwephulwa kwelungelo loluntu nguhulumende sokufike kuzinga elibi kakhulu sokumele inhlanganiso ezinjengomanyano we-SADC zingenele kulolu daba. Ukuqonga kwentengo yempahla lokudla ezitolo kuyaqhubeka elizweni ngesikhathi umnotho welizwe ulokhu ungatholi ukuphathiswa ngamanye amazwe. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Amagqwetha kade egqoke izembatho zawo zomsebenzi afolile lamhlanje esuka enzikini yedolobho leHarare esiya emthethwandaba weConstitutional Court esola ukwephulwa kwamalungelo oluntu elizweni nguhulumende. Ukufola lokhu bekuqoqwe inhlanganiso elwela amalungelo amagqwetha eZimbabwe Law Society yona ethi umanje behlulela amacala ngesiphangiphangi abantu bengakadingi abameli kukanti bebancitshwa mahlayana ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail. Lokhu kulandela ukutshengisela kwabantu kumaviki amabili edluleyo besola isimo somnotho welizwe okwabangela ukubulawa, ukutshaywa kanye lokulimala kwabanye lembiko ethi abesifazane bedlengulwa libutho. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Nasikhangele ukuhlupheka kwabantu bekuthiwa nje izigebenga ezijika amatshe zitshisa amaviri emgwaqweni, kodwa sokutshengisela ukuthi hhayi uhlupho lwakhona luyazakala loba labantu abafundileyo. So kuzanceda ukuthi kunike abantu ithemba le-confidence ukuthi nxa sokuthiwa khona kakuguqulwe izinto umuntu wonke uyabe khona emgwaqweni etshengisela kumbe esenza okwenziwayo. So kuyinto enhle kakhulu ukuthi amagqwetha lawo sengene emgwaqweni bekhuluma ngokukhonona kwabo, indlela enhle yokuqala i-revolution.
Amagqwetha ayahlonishwa kakhulu emhlabeni jikelele okwedlula nje amabandla ezombusazwe, ukuthi okwabo okutshengisela kungaletha isisindo kulokho kuzanywa kwenziwa ngabanye.
Liqiniso ngoba i-Law Society siyazi ukuthi phela liqembu lelana elimela nje i-judiciary engathi yenye nje esingathi independent entity yombuso. So luba bengasizibalalule kakhulu njengebandla eliphikisa, ngoba ibandla eliphikisayo lile abantu abaningi le-constituency enkulu evotayo. Kodwa labo ngoba njengabantu abamelela i-judiciary nxa bekhuluma ngokwe-rule of law sebebambana labanye amaqembu angaphansi kwelizwe, mbona ngathi mina uhulumende abaningi o-United Nations labo EU bazakhona belalela belandelela ukukhulunywa ngamagqwetha ngoba ngabantu abafundileyo abazi inkinga yethu, abantu abangathi balusindo kancane. Kathesi ukulalela kwahulumende kakusaqondananga labantu abaphikisayo ngoba bayebenje bebasola besithi laba bavele bayahlupha laba. Kodwa kuqakathekile ukuthi ngoba uZulu wakhetha abameli abasemabandla aphikisayo i-MDC, nxa i-MDC layo ikhuluma iloba ibhala, ngibona ngathi uhulumende kufanele alalele ngoba izakhamizi lezinye lamanye amazwe esigumbelene labo i-SADC bazabe bekhangelisa kona ukuthi hatshi kanti nxa sokukhulunywa yi-MDC ukhulunywa ngama-civil society kuyinto eqakathekileyo. So mbona ngathi uhulumende uzafanele alalele, uzalalela.
Sibonile njalo iqula lebandla le-ANC e-South Africa lalo liselizweni, njalo imisakazo kahulumende isithi lizoxhasana nebandla le-ZANU-PF. Kambe kungabe kusenzakalani lapho?
Okwenzakala ukuthi siyazi ukuthi umnumzana uMusi Maimane nguye waqala ngokukhuluma esithi yena hatshi kufanele sibone ukuthi singanceda njani abantu beZimbabwe. Lo mnumzana uJulius Malema kodwa ancho idaku seseledavu silaphana kusezwa kuthiwa khona uhulumende weSouth Africa uzazama ukukhwathaza isikhwama enceda uhulumende. So sembona ngathi sokuyisiphithiphithi iSouth Africa la izama ukuthi ilungisise. Kutsho ukuthi vele uhulumende kamnankakho uzalalela ngoba abantu beSouth Africa babevele bengabantu abalalelwayo kwisikhathi zabo Thabo Mbeki lezana lezabo Khalima Mohlanthe. So into enhle hatshi thina sifuna bakhulume kuzanane kwenzela ukuthi ilizwe lethu libe lentuthuko. Ipropaganda ekhulunywa yi-ZBC iyatshengisela ukuthi kule nto abayifihlayo kodwa vele siyazi ukuthi beze bethole uswazi bebakhuza bebatshe ukuthi hatshi thina sifuna silincedise sibambane kodwa nxa libhizi lisidubula abantu lisihlukuluza abantu lathi kuzasihlupha ngoba lapho esivela khona e-South Africa uzulu wethu uyabe sithi kanti indaba lina lizwanana nezigebenga.
Alo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa le studio 7 ecingweni eseHarare. Kusenjalo ibandla leMDC lithi ukwephulwa kwelungelo loluntu nguhulumende sokufike kuzinga elibi kakhulu njalo kufanele umanyano weSADC inhlanganiso ezizimeleyo kanye lamazwe omhlaba jikelele angenele kulolu daba. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba lamhlanje eHarare umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa usole amanye amazwe ngokungangeneli kokwenzakala eZimbabwe esithi akufanelanga bamelele ukuthi inani lezidumbu zababulawa libutho kumbe abesifazane abadlengulayo liqonge. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungqoqo usithandekile emhlanga weStudio 7 ayenze lesikhulumeli sikamnumzana Chamisa umnumzana Nkululeko Sibanda.
Yikho lokhu ukuthi indaba yodlakela le ndaba yokuhlukumezwa kwabantu kukaZulu kusetshenziswa ibutho ayisiyona indaba elungileyo. Indaba yokungabi khona kokuthula kwele Zimbabwe kusenziwa zinkokeli ZANU-PF kufanele kube into emayo engaqhubeki siya phambili njalo uZulu weZimbabwe kufanele aze ukuthi uPresident Nelson Chamisa ulokhe emelele khona ukuthi uZulu weZimbabwe abe nelungelo lakhe elipheleleyo.
Kodwa umbiko kamnumzana Chamisa leyi iyamukelwa njani?
Basisakhangele nje kathi sekukhanya ngani imbiko leyi iyamukelwe ngendlela ngokuthaba uZulukazi ukakhulukwele MDC labe sesikhulume labo bathokoza ukuthi uPresident usephumile wabazisa ukuthi ucabangani njalo nhlelo bani akhangelele ukuziqhuba emalangeni alandelayo esikhangelane lawo. Sisamele ukuthi sizwe inkokheli zamanye amazwe size njalo lokuthi ezinye inhlangothi ezisamazwe naphandle zingabe zicabanga ukuthini. Kodwa sesikubonile ngemva kwamahola amalutshwane yikuthi uZulu ukhanya ethokozele ukuthi uPresident Chamisa ubonakale ekhuluma namhlanje njalo uthokozele lalokhu akutshilwayo.
Lithini manje ngalokho kuphuma kweminye impiko kahulumende ukuthi ibandla leMDC yilo elabangela udlakela njalo lisebenza lamanye amazwe ukuthi likhuphe uhulumende okhona kuntathela izindaba lokunye?
Into esegcekeni ukuthi akekho umuntu weZimbabwe isizalo seZimbabwe ozelwe kuleli okhulele kuleli olokhe elalela izinto ezikhulunywa yinhlangothi zentathela izindaba ezisebenzela uhulumende. Ngikhulumisana labo mina abantu abasebenzela uhulumende abo Herald labo ZBC insuku zonke nxa sebephumele emsebenzini bangithumela ama message bethi hayi ndoda usebenza kunzima, hayi angikwazi ukuthi ilizwe lethu sisalikhulula kanjani kwenzela nxa sisemsebenzini sizizwe silingani sikhuluma njengabantu abadala abalengqondo. so siyakwazi ukuthi basemsebenzini isihlobo zethu zisemsebenzini umsebenzi wazo unzima lazo kazi uthandi le imbiko yimbiko nje ephuma uhulumende wezanu-p f engelani leqiniso kumbe lokuba ngabantu abadala.
Alo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli webandla le MDC umnumzana Nelson Chamisa obexoxa icingweni le Studio 7 eseHarare. Kumbiko esanda kuthola amapolisa asevumile ukuthi ipolisa elabonakala kumfanekiso kamabonakude wenhlanganiso ye Sky News ayisiwo womnyaka ka 2016. Umbiko osanda wethulwa uthi ipolisa elabonakala lichaya omunye undoda owayefakwe izankosi selibotshiwe njalo ipolisa leli lithiwa nguConstable Makamure.
Okay.
Likwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past six kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Inhlanganiso ezizimele bezilomhlangano lenkokheli zedolobho leHarare ngenhloso yokudinga amacebo angancedisa ukuqeda inhlupho emsebenzini wokutholisa kwabantu amanzi ahlanzekileyo kulelo dolobho. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba eseHarare.
Lumhlangano owelangeli lodwa oqoqwe ngabenhlanganiso ye Community Water Alliance uhlanganise ingcitshi esijene emsebenzini wokutholisa abantu amanzi labantu makhaza. Osaphethe isikhundla somqondisi obona ngezamanzi edolobheni leHarare uManjinela Mabhena Moyo uthi leli dolobha lokhe lidonsa nzima ngodubo lokusilela kwamanzi.
Amanzi kayena ngoba kathisi amanzi esiwa pompa esandini sedrobheni khonapha afika ku-700 megaliters kodwa thina abantu nga befuna amanzi idimandi bafuna kwezethu ayenekelese kuyabe kufuna 1200 megaliters, so kutsho ukuthi vele siyabe sishote almost 500 megaliters.
Uqhubeke ethi kudingakala ukuba kwakhiwe amadamu amatsha angatholisa leli dolobha amanzi kunye nemitshina emitsha esekela lomsebenzi ukuze umuntu wonke athole amanzi enelayo. Isiphathamandla senhlanganiso ye-Community Water Alliance unkosikazi Cynthia Mawema uthi umumo wokungatholakali kwamanzi ahlanzekileyo ubeka impilo kazulu engozini.
Angcoliswa ngamapayipi asemadala, so isitho Vararit ayila mali yokutshintsha amapayipi onalawo. As Community Water Alliance sabona ukuthi singenza njani ukuthi isitho Vararit siyincedise ngoba singathi hayi umsebenzi lo ngowenu sihlale thina yithi ama-residence esidubekayo ama-residence then bakhala ngathi. So sabona ukuthi ungcono sihlanganeni sisonke sibambaneni imicabango sincedisane sincedise isitho Vararit. Sasesikhangela ukuthi abangancedisa ngobani.
Kanjalo baqoqela umhlangano babiza inhlanganiso eziphatheke emsebenzini wezamanzi ngesikhathi izakhamuzi zikhonona ngokusilela kwawo kanye lokungahlanzeki kwaphuma empompini elodaka lengcekeza. UManjinela Moyo uyakulandula ethi abapompi amanzi alengcekeza esiya ebantwini.
Thina vele ngasipompa amanzi ngasivela emoto nje from amanzi avele emoto nje ayehlanzekile. Ngaze ngakwanisanga ukuthola imithi yokuklansisa amanzi ngazipompi sahle sivale. Kodwa uyakwaniseka ukuthi ngaye eseku-distribution system kumbe kule mpompi ezifileyo lapho okungena khona udaka emanzini. Kodwa ngaye vela ngale aphuma clean siyo.
Okwamanje umasipala obikwa ehlala engolungisa lezi mpompi esezigugile esebenzisa izikwelete lemali elutshwane abebelayo ngoba izakhamuzi zilobunzima bokubhatalela amanzi. Umhlangano lo ungene ezingcwethi emsebenzini wokutholakala kwamanzi ahlanzekileyo. Abantu makhaza kunye labengatsha ezijene zikahulumende okugoqela olwezemali, ugatsha lwezokulima lemvelo, logatsha lwentuthuko yezabelo labebhanga elikhulu lesizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Ukubhubha kwamculi obelodumo ngeviki edluleyo Oliver Mtukudzi kuthiye abaningi besithi ayisikho kulahlekela kwabantu beZimbabwe kuphela kodwa labasemazweni womhlaba ikakhulu abasakhulayo. Umtukudzi ubengasi mculi kuphela kodwa ubephatheke enhlelweni eziningi ezokulwisa ukumemetheka kokuthelelwana kwegcikwane lengculaza eyisikhonzi njalo senhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations emela amalungelo abatsha lezinye ezokuphathisa abasakhulayo. Omunye wabasakhulayo abasebenze loduku njengoba ubesaziwa nguTami Khumalo ongumculi womdumo weAfro Soul osebenza ekobulawayo. UMike Hobe weStudio 7 ubelethuba lokuxoxa loKhumalo ngembali kaTuku.
Kuningi engakukhuluma ngempilo kwaba kumtukuzi. Umtukuzi kini kulensizwe eziningi kakhulu azenzileyo njalo thina abantu abasha sifundisa izinto eziningi kuye. Impilo kamtukuzi ibeyisibonelo. Uphile impilo ye-art and you try to show us ukuqakatheka kwe-art kwi-music industry le. I remember one time when I was in Harare ngize ngihambe ngiyembona ngahlala la phansi. Umtukudzi was a very humble man, wayengumuntu ezehlisayo oluthando kakhulu ikakhulu ebantwini abasha yalela umntu wenza. Wasengitshela wathi yazana ndo value the craft that God has given you and when you value that use it wisely.
Ngiyakuzwa. Awungitshele nxa sesikhangela impilo kaMthukudzi wena njengomuntu omutsha njalo ongumhlabeleli ubona ngani ufunde izinto ezinjani?
Mina izinto engifundileyo bapha njengomuntu omusha kokuqala ngifunde ukuthi umuntu njengomhlabeleli kumele umuntu akhangele isipho sakhe. Izinto ezinye eziqakathekileyo yokuqala ngathi mhlawumbe ukuzehlisa kuba lobuntu ngazifunda kezibizo ku-Oliver njalo okunye kwesibili engakufundayo ngafunda ukuthi umuntu kumele asebenzise lokhu uThixo amnikeze khona. Yikho nje engifundayo bapho.
Siyezwa njalo ukuthi uMthukudzi useyetholela isichocho sokuba yi-national hero. Uyavumelana ngakho lokhu na?
Eyi bapho, nxa ngikhangele ngiyavumelana lakho kakhulu ngoba masikhangela mhlawumbe kumbali yethu yalapha ekhaya eZimbabwe noma mhlawumbe e-Africa, umuntu esimkhangeleyo njenge-icon Mthukudzi deserves that and I think he deserves maybe a statue ukuthi simenzele mhlawumbe isithombe esizaba khona lapha ekhaya njengabanye abalili like for instance njengoMandela. We make it a big statue for him just to honor him.
Hello again, uTami Khumalo umhlabeleli obexoxa lo Mike Hobe weStudio 7 ecingweni ekobulawayo. Lingakhohlwa njalo ukungena kuhlelo lwabatsha lapho uMike azaqhubeka exoxa loKhumalo ngembali kaDuku emsebenzini wakhe labasakhulayo.
Yebo, yebo, yebo. Sakazo muhle mina ngingumike hobe umsakazi weStudio 7 ngitshe ngithathe leli thuba ukulinxusa kuhlelo lwabatsha uhlelo The Connection lapho esixoxa khona ngempilo kamuyi ubaba uOliver Mthukudzi. Nxa lifuna ukwengena kuhlelo sithumelene umlayezelo kunombolo ezithi +12024650318. Sikhona njalo kuFacebook ekhasini lethu LVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo 8 p.m. Bye bye.
Ake sikhangele esivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umcebisi kamongameli Donald Trump wele Melika umnumzana Roger Stone umiswe phambi komthethwandaba lamhlanje eWashington DC esetheswa amacala aphathelane lokukhitshwa kwemfihlo eyayisencwadini ze-email zowake wabanga nobhala wendaba zobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba unkosikazi Hillary Clinton ngenhloso yokuhlomisa umngane wakhe ukuthi anqobe kukhetho luka 2016. Ukukhwela kwentengo mahlayana ezitolo kuyaqhubekela phambili elizweni ngesikhathi umnotho ulokhu uswela uncedo lwamanye amazwe. Lokhu kwenzakala inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu elokuthenga e-Consumer Council of Zimbabwe isithi imuli elabantu abahlanu isifuna ukondliwa ngemali engamadola angamakhulu ayisitshiyagalombili i-$800 ngenyanga. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube usephendukile elizweni evela kwele Switzerland emhlanganweni weDavos lapho aphenduke elengise izandla. Idale labaphathintambo iCabinet belilomhlangano namhla lapho ukwethulwe impumela yohambo lukaNcube kunye lomongameli Emmerson Mnangagwa emazweni awe Eastern Europe agoqela ele Belarus, Kazakhstan leRussia. Okuphumileyo kuhambo lolu ngokufana losekuke kwethulwa ngumnumzana Robert Mugabe esabusa izivumelwano ezingelalutho olubambekayo. Lokhu kutsho ukuthi umnotho welizwe uzahlala ulokhu umimanzonzo ngapha umnotho usiya nganxele uZulu edubeka ngokuswela imisebenzi intengo iqansa mihla ngemihla ezitolo. Umgcinisihlalo wenhlanganiso ye-Consumer Council of Zimbabwe esigabeni seMatabeleland umnumzana Comfort Mujekeza uthi imuli sezithwele nzima ezindlini ngokuqansa kwentengo ezitolo.
Imali le i-bread basket okwakhathesa angikabile le actual figure, we are still working on it, but roughly ngendlela ama-price ekhwele ngayo seyisuke kwa around $500 wona phana edlalela khona amamonthi amaningi. Khathesi iyakwanisa ukuthi seyiqansa kuba $700-$800, but angikabi le actual figures khathesi, but isikhangelela $700-$800 khonapho.
Isakhamuzi sesizinda kobulawayo umnumzana Raymond Phiri uthi umnotho welizwe usufike kusibanga esethusayo ngoba impilo isinzima kakhulu.
Okwentengo lokhu akukhulumeki sibili ngoba intengo yangkhona ungangena emashophu wenzangani suphambeni ikhanda sibili ngoba into eyayiyenza 50 cents namhla siyenza ama-$3 vele yonke into ikhwele okunye okumangalisayo ukuthi vele akuphila kwethu lokhu sokungani sokumzima kakhulu ngoba izolo nke ngadlula emashophu lapha ngizama ukudinga yona i-drink ngokwayo ngithe ngxenye isikhwe khonapha manxa kube sithi bekhuluma besithi ikhwelile kobo-$0.80 ngiybonisa izitshamo ama-$2 khona ngalo ezinye zitshama ama-$3 ngithi ha kambe sizaphila yini napha eZimbabwe la. Utshwala luyangani luyabonakala these days ngoba antshi bakhwenza laba be-Delta laba abathengisa lobu okwesintu la liyabonakala sibili kodwa intengo la siyakhwela.
Uphiri uthi abanye emalokitshini lapho okwatshiswa khona izitolo kutshengiselwa sebethole ixesha lokuthola imali ngokuthengisa isinkwa lokunye ngemali ethe xaxa ngoba abanye bayadonda kuyathenga edolobheni.
Kuyenza ukudinga sibili ngoba abanye sebethengisa izinkwa bethenga etown khona ngale bethengisela ezindlini. Yikho sesiphilela khona ezindlini khonaphana ngoba siyabe sesikwazi ukuthi khona kubani bani lapha kuyathengisa isinkwa kodwa la uyabe siyafakile la inye intengo yakhe phezulu ngenxa yosifica isinkwa sesihlaka kobo-$3 into ye-$50.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC uthi umnotho welizwe usufike kusibanga esingakaze sibonakale kumbali yelizwe.
Zempahla lama-services konke nje jikelele sokukhwelile kakhulu kusukela ngemva kokuthi abantu babhikishe betshengisela ukuthi uhulumende lo usehlulekile izinto kazilungise eZimbabwe. Intengo sezikhwelile kakhulu, kakusathengeki impahla akusabhadaleki ama-services konke kutho kwakhuphuka. Sokunzima kakhulu abasemalokithini sebegada imithova ukuthi babuye edolobheni bazothenga ngoba emalokithini izitolo zadilizwa. Sebeqalisile abanye abanikazi bezitolo ukuthi bazilungise kodwa-ke kazikalungi zonke.
Ezinye ingcwethi zomnotho elizwe zithi sokumele uhulumende azame ukuvuselela umnotho ngesiphangiphangi ngoba lokhu kungehlula kuzaba lokunye njalo okutshengisela okungabuyisela umnotho emuva. Abantu abaningi bathi kuyamangalisa ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa akaqoqi imihlangano yokulungisa okuhluphayo eZimbabwe. Lokhu kuphume kungxoxo ezenziwe nguGibbs Dube labalaleli beStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni eselethelela lona ebulenjini bokuxhumana beFacebook kukhasi leVOA Ndebele. Uqaleke ngomnumzana Belief Gawule webandla leZANU-PF.
Ngapho ngaqalisa ukuthi kukhulunyiswa neGibbs kuqaliswa ngumongameli welizwe ophethe zonke inhlelo. Umongameli welizwe incediswa yikhomishini ye-National Healing and Reconciliation. Iqoqela njalo ama-stakeholders anjengama wonke nje ama-political parties, ama-church, ukhokheli bomdabu nenhlanganiso ezinye ezithize. Ezinganqedisa ukuthi uhlelo lolu luphumelele.
Baba Gawule, sithathe ubaba uPhulu, uCaca Phulu ukudalela ePhalamende umanyano we-MTC Alliance. So nxa sikhuluma ngakhona kokuthiwa-ke inkulumo ozibizwa ngesilungu kuthiwa i-dialogue, kuqaliswa mbani baba Phulu njalo ubona zani kumele kuye ngaphi khona manje?
I-dialogue angithi kukhulumisana nje Gibbs. Ukukhulumisana kwenzakala ezindaweni eziningi ezijenele. So kufika ngokuthi sikhuluma ngani. Kodwa laba sikhuluma ngokukhulumisana kwabantu beZimbabwe ukuze balungise umumo lo oseZimbabwe. Ngoba kulezinto eziningi ezingahambanga kuhle. Kusukusela ukukhitshwa kukamgaki ngoba lokhana kwakuyi-legal it was a coup. Kulandela ama-elections ayenziwayo lawo esithi thina ama-elections lana atshontshwa. Kulezinto ezi-wrong ezingenziwanga kuhle. Kulandele the most important one. Udaba luvele usihlupha even before elections, even before the coup, indaba ye-economy. Ngoba phela elizwe labantu kumele baphile badle babe namanzi babe nezindlu baye ezikolo nokuyo okuningi okunjani kube lama-fuel. Izinto zonke lezi ezifuna ukulungiswa. Kathesi into ofuna ukulungiswa kakhulu ngoba ngiyakhumbula ukuthi into ayibide sithi i-economy ngangeke uyirike. Yiyo le economy kumele siyilungise. Kungasenani ukuthi uyizanu uyi-MDC kumbe ukuyiphi iphathi. Kasilungiseni i-economy silungisela abantu abeZimbabwe. Kasilungiseni i-politics yethu kwenzela ukuthi abantu bangabe betshana. Kathesi sibona abantu betshayanwa. Abanye bakhala ngokuthi barejiwe angikakuverify but yiwo ama-reports amanye esiwatholayo.
Yes.
Right. Omdala nguye phela ilizwe lelo lo president.
Yes.
Nxa sikhuluma kathesi. Upresident nguye phela i-ruling party yiyo ephethe ama-program wonke. Yiyo okumele ithi kwabanye kwamanye ama-players ukuthi wozani sizokhuluma ehambe kuzivanibani kuye sizokhuluma.
Umnangagwa ayisike ukuthi akusile uqiniso Gibbs ukuthi umnangagwa bengafuni. Umnangagwa ekuqaliseni wevele efuna ukuthi kukhulunyiswane. Uze walinganisa wenza lezinto ezimbalwa ezitshengisa ukuthi uyarecognize i-opposition ama-parties ama-opposition parties. Waze wasungula uhlelo lokuthi kungcono ku-accommodate u-opposition leader eku-House of National Assembly. Then kodwa khona kwaba yinto engamukelekiyo kwabanye bethu labo. Kodwa belezi zathu zabo. Ngokuthi kumele kube khala ngokuthi ukuthethwa lohambanga kuhle landi. Kodwa Gibbs ngifuna ukuthi ngikutsho khonokho ukuthi umongameli nguye kumele iqale ukuthi aqale igijimise abanye abantu besibelingena phakathi enkundleni bedlale.
Ngithatha ubaba uSibasa Juma ukhona ecingweni lapha.
Okumele aqalise anti nguye uMnangagwa. Kodwa kangiboni sele eqalisa ngoba okukhulunywa la ngamanga ukuthi ukomitee zikudayalo ngumuntu lo. Committed to dialogue, not a committed to dialogue, not a dialogue with the people.
Alabo-ke ngabantu abaxoxela uGibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuxhumana beFacebook kukhathi le-VOA Ndebele. Hayi, isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngilithiya kuStudio 7 Live Talk, asidibaneni njalo 6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.